Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 31 Mpalakazi 2020 ngukips Dube. Endabeni zethu lamhlanje abantu bangamakhulu amathathu 300 bahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belomkhuhlane weCOVID-19. Amapolisa athi akumelanga abantu babutane emigwaqweni emadabuka kuza bemelele ukuthakazelela umnyaka omutsha. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bekuzima lonyaka ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19.
Kwaba lokunzima kwi-informal sector, kwachina abaningi sebegula imikhuhlane engaqondakaliyo.
Bayakhala abalimi enkabazwe leMatabeleland South ngezulu eliningi eselitshise amabele.
Ku-2021 uhulumende alubana kade ngaba loncedo lokusiphathisa amabele atshonile.
Umongameli Donald Trump lokhu efuna ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Phakathi kwabantu abangamakhulu amathathu 300 abafunyanwe belomkhuhlane weCOVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo, abedlula kancane ikhulu 110 ngabemhlubulweni kweMandebeleni okuqela iBulawayo ebilamathumi edlula ayisithupha 62. Sebefika inkulungwane ezedlula ezilithumi lantathu lengxenye 13,625 asebehlolwe bafunyanwa beligciwane leli. Abasinde kumkhuhlane lo sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanye 11,154. Usubulele abangamakhulu edlula amathathu lengxenye 360. Kwizwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamathumi edlula ayisithupha 64,760. Amapolisa athi abantu akumelanga bephume ezindlini besenzela ukuyamelela usuku lwakuqala lomnyaka ka-2021. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi bazabopha abazangena emigwaqweni bethakazelela umnyaka omutsha. Uthi kwesatshwa ukuthi abantu bazathelelana umkhuhlane we-COVID-19 bengahlangana bebanengi emigwaqweni. Ingcwethi kwezombusazwe zithi umnyaka ka-2020 ubulokufuthelana lokudoniselana kwezombusazwe kweleZimbabwe. I-ZANU-PF ithi ukudoniselana kubadlaleli kubangelwe ngamazwe athuthukileyo afana leMelika afakela abanye babo izijeziso zenotho, kuthi AMDC athi iZANU-PF yiyo ebaxabanisayo. Umlondolozi Ndlovu usedolela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnyaka ka-2020 ubone ibandla le-MDC Alliance liphiwa isinqumo lidalele Supreme Court sokuba umongameli walo uMnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngokusemthethweni, labeka ukuba kumele abuyele emhlanganweni wokukhethwa kakutsha owe-Extraordinary Congress phansi kwebandla le-MDCT. Chamisa wakwala lokhu esithi ukhetho luka-2018 lwaveza ukuba nguye olabalandeli abaningi ngemva kokuthola amavoti edlula izigidi ezimbili i-2 million, kulalawo athola uNkosazana Thokozani Khuphe yena owathola aphansi kwengxenye yesigidi. Kodwa uMakhuphe wahle wasebenzisa isinqumo se-High Court sona esamnikeza ilungelo lokuba ngumkhokheli webandla leli ukuxotsha amalunga edayela ephalamende awebandla le-MDC Alliance, wazibeka ukuba ngumkhokheli wamalunga ebandla eliphikisayo kulelo dale. UMakhuphe le-MDCT bathatha njalo imali eyayimele iphiwe ibandla le-MDC Alliance phansi kohlelo lwe-Political Finances Act efika izigidi ezizikhomza zamadola kuleli i-7 million RTGS. Wahluthunela njalo i-MDC Alliance isigodlo esemogeni Tswangirai House. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa uchasise kabanzi ngokwehlele ibandla lakhe lonyaka.
Into eyasihluphayo njengephathi yi-judgment eyavela ku-Supreme Court eyathi uMakhuphe nguye umnikazi we MDCT njalo ebe ngumnikazi weMDC Alliance.
Owakhethwa phansi kweMDCT ukuba angene edayile eParliamente ngemva kokukhitshwa kwamanye amalunga weMDC Alliance, uNkosazana Sipho Ndlovu Mokoni upha umbono wakhe.
Kufanele ube umuntu okwaziyo ukuthi ulandene edalele eParliamente, ukwanise ukuyekhulumela iprovinsi yakho. Engikukhangeleleyo ukuthi ngalesi sesingenile edalele eParliamente, impilo zabantu ziguquke.
Ibandla leZANU-PF lalo libe lokudlephana okuthize ngemva kokuba abatsha bebandla leli ababalisa uGodfrey Tsenenkamu loLouis Mathuthu bexotshwe ebandleni leli ngemva kokukhipha amabizo eziphathamandla eziphatheke kunkohlakalo. Uhlelo lwaleli bandla lokwakha kutsha ingatsha zama-District Coordination Committee lube lokufuthelana lokulwisana okunzima phakathi kwalabo akakade bedinga ukuvotelwa. Incitshi ezicubulunga ezombusazwe zithi lokhu kubangele ukungezwani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga, yena obikwa laye efuna intambo zombuso. UChiwenga uyakwala lokhu esithi usekela uMnangagwa kodwa abaziyo bathi umumo kawumanga kuhle phakathi kwababili laba. Isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uyakulandula ukuthi kulokudonselana ebandleni lakhe.
Yitha ukhathalekile ukuthi kungene ubani, thina esikufunayo ukuthi ama sanctions asuswe. Izwe kazilonke le Africa le SADC bebephatheka sibili ekuthini our lift lawo ma sanctions obizidera seyasibulalela imisebenzi eZimbabwe. Ama investors akuyi ngendaba zokuthi imali zabo ziyabe zibotshiwe khona ngale kwele Melika, betshela ukuthi bengalilobudlelwano leZimbabwe.
Incitshiko zombusazwe umnumzana Nixon Nikatsino uthi kuza kuba nzima kakhulu ukuba eZimbabwe libe nombuso ofunwa nguZulu iDemocracy, esipha umzekeliso wengxabangxoza yempela viki lapho iMDCT ikhetha inkokheli.
So kule nkinga kuma big major political parties lapha, njoba libona ukuthi vele konke kuZANU-PF le MDC yankona izinto azihambe kahle, ngesonto sabona ibandla ele MDCT behluphana ngendaba extraordinary congress. So sibona vele ukuthi into yokuthi kube le democracy lapha eZimbabwe kuzahlupha kakhulu.
Loba nje amabandla wonke engavumi ukuba ukhona okumele kulingisiswe phakathi kwawo ukuze labo laba abalembono ehlukeneyo benelise ukusebenza ndawonye. Incitshi ezigcubulana ezombusazwe zithi kusasekuningi okumele amabandla wonke ezombusazwe akulungisise ukuze amukele ukukhokhelwa ngabantu abalembono ehlukeneyo. Loba nje abeMDC Alliance besola isinqumo esethulwa ngumthethwandaba weSupreme Court, incitshi kwezombusazwe zithi umonakalo ukuxegisana abantu wavela wadalwa ngumuyi owaba ngukhokhela ukuqala iMDC ibunjwa umnumzana Morgan Tsvangirai owachekethe abanye abasekeli ababili phezu kwamakhuphe owayevele khona zisithi kwakungadingeki lokhu. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abaphila ngokuthenga bethengisa impahla bathi behlulekile ukuziphandela kukudla lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. UMavis Kama usethulela lolu daba.
Unkosikazi Gwangwara omunye wabakhokhela inhlanganiso yabathenga bethengisa impahla eyeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations uthi bekulukhuni lonyaka.
Imali esasithengise singakangeni ku-COVID-19 yonke sayidla sayiqeda, sasala sesingelalutho. Kwaba lokunzima kwi-informal sector, kwagcina abaningi sebegula.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Lydia Maphosa okunhlanganiso le ePlumtree.
Laba kade bephila ngokuthengisa impahla bebewoda phandle kwelizwe akusaphumeki. Abama-flea market labo bebewoda phandle kwamazwe kakuphumeki. Kunjenze khathesi lanxa amabhodi evuliwe, ukuze umuntu aphume kumele aqala ethestwa i-COVID-19, okufunakala imali okuzingangabo $60. Umuntu evele ehlezi endlini imali enjalo kayitholakali.
Uthi abantu bathwele nzima eZimbabwe.
Abantu bathwele nzima, sokudliwa kanye nxa uthe waba nemhlani fayekuthi uthole udla kanye ngelanga. Lesi simo asazi ukuthi sizaphela kutheni.
Osechiya isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Charity Mandishona uthi kunengi abakwenzele amalunga abo ukwenzela ukuthi baphile ngcono ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19.
Because of COVID-19, people were sort of fragmented. So we've come up with a movement building program.
Abantu sebesebenza besabalele indawo yonke ngemva kokuqhamuka kwalomkhuhlane we-COVID-19. Kungalesi sizathu ke sesisungule uhlelo lokumanyanisa amalunga ethu ukuthi bazi ukuthi bangasebenzisana njani kuzabelo abakizo.
Communities. citing a cause where they can all run behind one.
Umphathintambo kahulumende obona ngezomnotho umnumzana Mthuli Ncube wadinga izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola 600 million Zimbabwean dollars yokunceda abathenga bethengisa impahla labaswelayo kodwa imali le kayenelanga ngoba abantu abanengi bathi kabayitholanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Ukuna kakhulu kwezulu enkabazwe leMatabeleland South sokubulele izilimo eziningi okuzakwenza ukuthi abantu babhekane lendlala enkulu ngomnyaka ka-2021. Bathi bekunzima ukuphila lo nyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. U-Ezra Chisaspanda usethulela lolo daba.
Izulu line okumangalisayo kusukela ngolwezi. Lokho kwenze ukuthi amabele athe emasimini endaweni eziningi ezabelweni lezi. Unkosazana Lavender Ncube oMdubuya Ward eLowakweru ucela uhulumende ukuthi angenele.
Ku-2021 uhulumende alubana kade ngaba loncedo lokusiphathisa amabele atshonile ukuthi angasiphathisa ngokudla labagogekile bethu alubana kade ngabancedisa ngokokuhambisa bese zokhangelela labantwana bethu.
Omnumzana Bekichu wesigabeni sentaba mhlophe enkabazwe yena ukhala ngomkhuhlane we-COVID-19 owavalela abantwana ukuthi bangayi esikolo.
Unyaka lo ka-2020 ubunzima bakithi, izifuyo bezingela kudla amanzi, abantwana besikolo satshayisana lomkhuhlane we-corona lo, abantwana bengasayi sebejayele ukuyadinga izimali emagangeni angasavuma ukubuyela esikolo.
Esabalweni seMatabeleland South esigabeni sefumukwe eKhezi, imigwaqo idilizwe lizulu, okudla sokudula njalo imali ayikho ebantwini, abamavikili bafuna imali yangaphandle kwelizwe. Kwazana Agnes Pepe uyakhala.
Into ziyadula, sicela uhulumende ayehlise izinto ngebondi ngoba ibondi lakhe livele alisebenzi.
Umnumzana Ndandatho Mageza yena ke uyinyanga elaphayo.
Tonyaka ngisebenze kancane ngoba since 25 March azange ngisebenze lutho. Bengilami imisebenzi yami e-DRC Congo azange ngikwanise ukuyasebenza.
Ukansila Witi Moyo eward 18 eMatopo uthi abantu bathwele nzima lencingo zamafoni azisebenzi, abantwana abafundanga lonyaka njalo abakhoni lokuzifundela ku-intanethi.
Ngelele ukuthi indaba ye-network lapho kwaphekwa khona kule minyaka eyadlulayo kakulandelelwe, then inet kufakwa amabooster kuthiwa kube le network eningi. Then kubantwana besikolo labasi abangafundanga kuhle besicabanga ukuthi laba batholakala belezisu bebancane babuyiselwe esikolo, kube ngumlando wabazali ukuthi bazayenza njani ngabantwana. Njalo laba abangapasanga ku-form 4 kumbe ku-grade 7 besicabangela ukuthi ngabe bayaphindisa uhulumende abe lo mlando ukuthi ngoba kwakaso bantu abayenza ukuthi abantwana bangafundi, abantwana babhale kutsha bapase kuhle kwenzela ukuthi baconsider kwezinye izifundo.
Izulu linile okuzwayo endaweni eziningi zelizwe okuyinto ejabulisayo abantu abaningi ngoba amanzi azatholakala lula kuzifuyo, kodwa kulomonakalo omkhulu emgwaqweni lemasimini. Umkhuhlane we-COVID-19 bathi bayawesaba kodwa bawazi ukuthi unjani ngoba kungena amaklinika lezibhedlela abangahlolwa khona. Imele Studio 7 ikamana ngu-Ezra Jesus Banda.
Labanye abakubandla lama-Republicans abakudale le-Senate lele House of Representatives abathi bazophikisa impumela yokhetho lukamongameli uNqobe umnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Umongameli Donald Trump ukhala ngokuthi waqilwa kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo, loba nje kungelapho ufakazi obuveza ukuthi uBiden labanye bakhe baphika-phika impumela yokhetho lolu. Incwethi kwezombusazwe zithi akusoze kuphumelele okwenziwa libandla lama-Republicans elifuna kuguqulwe impumela yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin okwanqoba uBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. UTrump olama-electoral votes angamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Kulabanye abantu abathi okwenziwa nguTrump kuzaveza isimo sezombusazwe kwele Melika. Umnumzana Mpumelelo Mafu ohlala eLubane uyakunqoba okwenziwa nguTrump.
hayi siyikhangela indaba kababu Trump ngendlela oyenza ngakhona. Hayi indaba leyo ngiyibona kwami ngombono wami, mina indaba leyo imnandi leyo. Ubaba Trump kaqhubeke esenza njalo ngoba thina siyazi ukuthi ilizwe lase-America yilizwe lile democracy. Yikho sifuna ukufunda khona apha e-Africa ukuthi ilizwe lile democracy elibuswa ngodlame upresident wangkhona waliwa ngokukhithwa njani esikhundleni. Siyibukele siyilandelela kakuhle indaba. Nasi mina ngombono wami ngithi ngabe uyalayo ke senza njalo. Impumela izaphuma mhla ka 20.
Kodwa umnumzana Ndaba Ezinhle Khude uthi uTrump sokumele asuke esikhundleni.
Asikaze sibona belungu besenza lokho kwenziwa nguTrump. Sikwazi lokho kuvame kwenzakala emazweni aseAfrica lapho kula maparty ahlezi ngenkani edliwa esalela like izana uPF. Into enziwa nguTrump iyisimanga kakhulu phakathi komhlaba ukuthi waye yangisilizwe leMelika. uTrump kazihlalele phansi ngobudliwe.
Abanye abantu sebelungiselela umbuso kaBiden. Umnumzana Reason Wadenga ohlala eGungwe eSabelani seMatlan South ukhangelele ukuthi uBiden uzanceda ilizwe leZimbabwe ngokujiyeneyo.
Sithanda ukubonga simhalalisela uJoe Biden yena othe wakhethwa njengomongameli omutsha welizwe laseAmerika. Sithi iAmerika yilizwe elithe laphatheka kakhulu ekuthini linceda abantu beZimbabwe ngokudla. Kukati ke imali liyana ke abayinceda kakhulu ngokudla aluba ngaguqula basakhele amadamu emaphandleni kwakhe amadamu amakhulu anjengabo Thuli Manyange le eseGwanda South bangenele labo baspeed up sibili yakhiwe iphelele ukuze ke kutholakale ke amanzi okwenza irrigation isizwe siphile sizenzela ngoba abantu beZimbabwe amandla abalawo okusebenzela.
uTrump usecele abalandeli bakhe ukuthi bathi gwaqa eWashington DC mhla ka 6 zibandlela ngesikhathi idale leSenate lele House of Representatives edlulisisa amavoti awenziwe yi-Electoral College. Namhla uhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama sixoxa ngokwenzakale lo nyaka lokufiswa ngabantu ngomnyaka ka-2021. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wathi sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele sebeyizigidi ezedlula kancane amathumi ayisitshiyangalombili 82 million ababanjwe ligciwane le-COVID-19 eselibulele phose izigidi ezimbili 1.8 million. Elemelika yilo elikhokelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Sebefika phose izigidi ezingamathumi amabili 19.3 million abatholakale belomkhuhlane lo yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 342,414. Amapholisa asebophe umnumzana Bobby Wine oncintisa kukhetho lukamongameli kwele Uganda. Ubotho kwakhe ngokwesithathu kulandela ukuqala kwakhe ukukhankasela ukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ibandla le-MDCT elisanda ukukhetha umnumzana Douglas Monzora ukuthi abe umkhokheli walo emhlanganweni we-Extraordinary Congress ekuqhutshelwe eHarare ngesonto edluleyo lithi lilokhu lisamelele unkosazana Thokozani Khuphe ukuthi emukele ukuba ngumsekeli kamongameli. Umhlangano lo ubikwa wawulodlakela ikakhulu lwaluqondiswe kunkosazana Khuphe owayehola i-MDCT ngaphambilini kwalolu khetho, yena othi kwakulokuqilibezela njalo ogcizelele ukuthi usexotshe uMnumzana Monzora kuleli bandla. Kambe kuzawela ngaphi indukulo xa kuxaku? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Witness Dube osanda ukukhethwa ukuba yisikhulumeli se-MDCT endawonye lomnumzana Bernard Bhekilezwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena oqala ngokusola athi ludlakela le nketha bejabi iyayisemhlanganweni lo.
I think esikuzwisisa ubuhlungu esingathi yi-concern enkulu kakhulu i-element ye-violence ekwenzeni kwena. Utatasi yindoda engugalatshane mpela ma ungabeuyibona ngeliso lenganekwane zesindebele, yikuthi ebugalatshaneni bakhe angabi ezenzela yena. Njengoba ma ukhangela i-politics yeZimbabwe ugcinela abantu bagcina bezenzela bona, njengoba nje uchamisa sambona mayentshontshela abanye wayesezenzela yena. So uTatasi sazibuza ke ukuthi ulokhu engulwana futhi umbusi yini ofuna ukusebenzisa i-tribalism eZimbabwe ukuthi athole amandla.
Kuyezwakala ingqobe isikuwe Mnumzana Dube.
Hayi, ubaba uNdlovu ngiyamuzwa njalo akutshoyo. Kabe kuthiwa hayi liyabe lingavikwa uzame kumbe ukuhlukuluzwa kwabomama lokuhlukuluzwa langobangobani ehlukuluzelwa umbono wakhe ayisiyonto esiyikhuthazayo njengebandla le-Movement for Democratic Change. Babe bonke ndlunye ubaba uDouglas Monzora lo mama uThokozani Khuphe bethwaliswa amagabha avuzayo bephuma lezimpilo zabo kanzima endlini eyayifuna ukutshiswa kwalamula nje uNkulunkulu ngoba izulu lalinile utshani bumanzi. Ngakho-ke ubaba uDouglas Monzora ngaphezu kwalokho siyamazi ukuthi ligqwetha elivele laphila impilo yalo lonke lilwela ulungelo labantu. Uyalishwa liphinde-ke namihla le mihla ukubana hhayi lapha siyabe singalwi, siyabe sincintisana njengabangani. Masiqeda lapho uyabe ukubeka njengokuthi ngeze sibaya zinye zingagqubulana zigqubulana, kodwa-ke maziqeda lapho ziyakhothana, ziyakhokhelana emanzini, ziyakhokhelana emadlelweni, ziyabuya zonke ekhaya zivikelane ngayo yonke indlela. Kudazelayo njalo ubaba uMonzora usekhiphe iqula elilokho lisahlolisisa. Ngizathanda ukuthi abalaleli labalandeli bebandla le-MDC babe lesineke kancane, ngoba indaba leyi ayenzakalanga lapho kwakuvotelwa khona. Yayenzakala umama uKhuphe esephumile engaphandle kwalapho kwakuvotelwa khona, okwakungiyela esingathi i-security party, okwakungiyela labo ayebehlose ukuvimba udlame. Ngakho yikho laseso sigangi mpela le lalowo muntu wakwanisa ukubana kwenze lokho, ngoba kuleyo ndawo kwakuyisikhathi i-security yonke yayisingene phakathi lapho kokuvotwa khona ukubana izame ukulungisisa ukuthi kungabi lokuphanjaniswa kokhetho. So kwasokusele kungela security eningi ngaphandle. Ubukhokheli beZimbabwe bufuna abantu babambisane ngenhlanga ukwenzela ukuthi kungabi kuvulele njalo into ezinjengokungazwisani okwaletha umbhuqazwe owabuya ngomva kokuzibusa kwelizwe leZimbabwe. Yena iCongress ibe ngcono kakhulu kulazo zonke iCongress esike saba lazo ngaphandle nje kwasona lesi siga esisodwa, kodwa obekuvotwa kuze kuye kusa, obekuvotwa kuluyiwe sibili isikhathi.
Ingqobe isikuwe Mnumzana Ndlovu.
I think okufuze kwenzakale-ke manje ukuthi sibone ukuthi line elibasha elingene manje-ke boDube lizayenzani ukutsha, because ukhangeleleyo and I think ngiwaqambile ama-problems akhona, yiyo le violence, yiyo le tribalism, yiyo le ukhangelela abantu abangomama phansi ku-leadership positions eZimbabwe. I-ANC party iza kusolva njani? Esikubona kakhulu epolitiksini yeZimbabwe kwezombangazi weZimbabwe kuthiwa ngesilungu yi-politic king, ubugalatshane bona bekade mbutho okwaDouglas ngokumazi kwama ngimbala ngimbhekile njenge-politician. So ukuthi for example uthole umuntu omncane njengochamisa okwaziyo ukuthi umgabo wabulala abantu nangosesiyakusekhijime siyakusebenza naye esenze kanti u-2040
ngamafitshane Mnumzana Dube.
Ekudluleni kukababa uPresident Morgan Tsvangira abantwana be-MDC bahlakazeka ngendaba yokuthi kwasuka kwaba lokulwisana esikhundleni okungasakwanisanga ukubana kubanjwe ngendlela. So kuba uDouglas Monzora ukhangele ukuthi aqhubeke ezinyathelweni zikababa uTsvangirai owayezama owaze wadlula emhlabeni ezama ngamandla wonke ukuthi abuthanise abantwana be-MDC ukuthi nqa bangayihlukani nqa besiya ekhethweni. Yebo, yikho esiyakhona, sizabona nje kusiya phambili belokhu bebuya abantwana be-MTC ngoba ulalo uhlelo lokubana bafinyelele.
Ye, ngezinye indlela aliboni Nkosazana Thokozani Khuphe kumbe abanye besola lokhu okwenzakeleyo besiya emthethwandaba.
Angikuboni kuyinto engayenzakala leyo. Singahamba ngendlela ubaba uKhaliphani Phugeni ayethule ngayo umhlangano akade bebelawo. Yebo, kade bethe i-National Council, kodwa okuphawulile njalo ubaba uPhugeni ukuthi esephiwe lo izompumela akade zikulowo mhlangano uzitshintshile yena njengomkhokheli wazama ukuthi aqandise lapho kade zitshisa khona kakhulu kade zingalethi umlilo ephathini khona ngoba kasizwa omunye umuntu ngomba kwaba uKhaliphani Phugeni ekusola ukuthi utshintshile lezo zinqumo. Kayilunge ikhafule kasidediseni ulaka sibuyizane sibuthane siqhubeke ngomsebenzi akade siwenza.
Amazwi amogcina nje sicela ukuthi ubaba uThandrayike limthiye emuva lenza into entsha ngoba wasebenza 20 years wehluke kuwini mba angazi ukuthi wayelokhu efaka phambili yiko-ke lobo emfisa nje ukuthi ngathola ithuba ngikusho kini ukuthi kele ake lenza into entsha lithiye alale ngokuthula uba uThandrayike engcwabeni lakhe. Amanye ama-policies akhe afeyila kakhulu, so angazi wayelokhu lifuna ukumdonsa limkhiphe engcwabeni limletha khonapho ukuthi azophambanisa futhi amaphutha akayenze saphila. Ngiyaxolisa
mabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
phakathi kukamnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, endawonye lomnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MTCT. Bebexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Asenelisanga ukuxoxa loNkosazana Gubhe ngodaba lolu. Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders Football Club libonge umlandeli walo owaphathisa kakhulu ukwesula isikwelede esibhekane lalo uNodumo Nyati. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Ekhuluma emkhosini wokubonga umsebenzi awenzileyo oqhutshwe ngomvulo ekuseni ofisini yeqembu leHighlanders, uNodumo Nyati uthe ukusebenzisana kuhle lenkokheli yeqembu leHighlanders yikho okwenze ukuba umsebenzi wokwesula isikwelede ufezeke.
Ngithanda ukubonga kakhulu lokhu iklabhu yenzele khona. Engingakusho mina ukuthi ongasikho kwenza kwami, kodwa kuyi-unit ebekhona between i-executive, because isikhathi esiningi ukuthi wenze umsebenzi wenje kufuna ukuthi executive uvumele, because uyakusebenzisa igama leHighlanders. Ma ukuthi ngithe ngisenza lokhu imali yacatsha, at the end of the day awusonodumo ukuthiwa udla imali, it will be the name of the Highlanders eyabe ikubackstage. So ngithanda ukubonga i-executive for ukumvumela ukuthi ngikhona ukwenza i-dedicance.
Iqembu leHighlanders bese lihlale okwesikhathi eside kuthiwa lesikwelede esifika phose isigidi samadola, njalo lo nyaka liphinde lalahlekelwa lusekelo lwabeNet1. Umgcini sihlalo weqembu leli uKenneth Mhlophe uthi lokhu kwenze libhekane lokunzima obukhulu, kodwa baningi abaliphathisileyo lapho likhalaza ebantwini.
Senelisile ukuba isigebhu esingacwili, njalo sibonga usekelo esiluthole luvela kulabo esisebenzisana labo abamabhizimusi, amalunga kanye labalandeli beqembu abasukumela phezulu baphathisa lapho besizwa ngodubo esibhekane lalo.
Unyathi ukhuthaze amanye amalunga eqembu ukuba labo balakho ukuphathisa iqembu besebenzisana lenkokheli yeqembu.
Whatever initiative ebuyayo ilungile ukuthi incedise eHighlanders Football Club. Okuqakathekileyo ukuthi kube ne-clear goal ebekwayo, and then kube nendlela etshengisa ukuthi imali esozidliwe. That's what's important. As long as iHighlanders Football Club benefit, ngiyabonga kakhulu, and I'm so grateful for this honor. Ngiyabonga kakhulu. It's for everyone who played a part to put the clearance. Thank you so much.
Unyathi umkhokheli wenhlanganiso yamalunga eqembu leHighlanders ahlala elizweni laseSouth Africa, bona asebenzisane labo ukuba bakhuthaze abalandeli beqembu leli abasabalale umhlaba wonke ukuba baphosele ndawonye imali zokwesula isikweleti seqembu. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani sihlobo, kodwa sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namuhla. Amapolisa athi akumelanga abantu babuthane emigoqweni emadabukakusa bemelele ukuthakazelela umnyaka omutsha. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bekunzima lo nyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Bayakhala abalimi enkabazwe leMatabeleland South ngezulu eliningi eselitshise amabele. UMongameli Donald Trump lokhu efuna ukuguqula impumelelo yokhetho lukamongameli. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lesayo ngokips Dube ngisithi libe lomnyaka omutsha olenjabulo lentuthuko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.